Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 18 kuNtulikazi 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Broad-based economic prosperity is impossible without strong democratic institutions.
Umelo mutsha weMelika weZimbabwe uthi umnotho weZimbabwe ungeke waduduka uhulumende kahlameza uZulu.
Kuyasiza kakhulu ukuthi laba basedlalweni bezwe ukuthi imbono yabantu ithini ngokuphathelene lombuso. Njengalokho abantu besithi kabasuthisekanga ngombuso okhona, kuyamnceda ke osesihlalweni ukuthi aguqule izinto ezingabe zingasuthisa abantu.
Uphenyo lusanda kuqhutshwa yinhlanganiso ye-Afrobarometer luveza ukuba ilizwe kalibuswa kahle, njalo uhulumende wenza ubukhohlakalo obumangalisayo. Abalwa impi yenkululeko kabavumelani ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubekele phambili esembusweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umelo mutsha weMelika kweZimbabwe uthi umnotho welizwe leli ungeke waduduka uma uhulumende kahlameza uZulu. Kodwa uhulumende uthi eMelika akumelanga limphakele iziqondiso zokubusa abantu beZimbabwe. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Unkosikazi Pamela Mary Tremont wethule amazwila emhlanganweni wakhe wakuqala lentatheli izindaba eZimbabwe, lapho athe ukuze leZimbabwe lithuthuke kufanele lihloniphe amalungelo oluntu lombuso wentando kaZulu.
Asikholwa ukuba kungaba lentuthuko kwezomnotho kungela kuhlonitshwa kwamalungelo kaZulu.
Unkosikazi Tremont uqhubeke esithi uhulumende weMelika uzasebenza nenhlanganiso ezizimeleyo amabandla ezombusazwe loZulu jikelele ukuqinisa umbuso wentando kaZulu. Ingcweti ezicubungula ezombusazwe zivumelane lamazwi akhe zisithi ukuze leZimbabwe lihlonitshwe emhlabeni wonke kumele kube lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu. Enye yalezi ngcweti unkosikazi Hilda Chuma ofundisa ekolishini yeMidland State University kugatsha lezombusazwe othi kuqakathekile ukuba kuhlonitshwe amalungelo.
Ngibona ngathi idemokhrasi yinto eqakathekile kakhulu, and ngokukhuluma kwa-ambassador uthi yena idemokhrasi iqakathekile ukuthi uze kuvule iminyango futhi iZimbabwe izuze ama-investors not only America but around the world.
Unkosikazi Janet Dlamini oyinhlanganiso ye-Democratic Initiative Zimbabwe uthi ukuze umnotho uthuthuke kumele eZimbabwe lihambelane lokwenzakala emhlabeni wonke.
Ngibona ngathi impumelelo yeZimbabwe isezandleni zabantu baseZimbabwe and labakhokheli bakhona, nokuthi abantu babambisane kusebenze gadalala.
Umholi wogatsha lokwenzakala eZimbabwe lakwamanye amazwe ugatsha lokwethula kwembiko umnumzana Richard Mawomva usole kakhulu amazwi kaTremont.
Lo melo mutsha waseAmerika kwelaseZimbabwe ngibona kulihlazo ukuthi yena ethi eZimbabwe akula umbuso wentando kaZulu njalo amalungelo abantu kalondolozo. Kutshengisela ukuthi uvele olombono ongekho muhle ngeZimbabwe.
Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Thethi Ncube osekela ibandla leZANU-PF.
Inkulumo le eyokuthi eZimbabwe akula democracy ingamanga luhlaza tshoko, ngoba iZimbabwe le democracy sahamba empini siyalwela idemokrasi ukuthi sithole uzibuse, ukuthi wonke umuntu akwanise ukuvota. Akukazi kube lo mnyaka wama-elections esiwuyeqayo singabi lama-elections. Ekhothi sila ejudiciary esebenza kuhle, sile legislature, sile executive, sile separation of powers, sile freedom of expression, sile constitution eyayenzwa ngabantu beZimbabwe.
Unkosikazi Tremont uthe eleMelika kalisoze lizihluphe ngobudlelwano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe afana laboRussia leChina, kodwa esithi eleMelika lamathuba angcono angasiza umnotho weZimbabwe. Ebuzisiswa ngamazwi kamongameli awukuba elemelika lifuna ukubeka inkamba zamasosha kwele Zambia. UTremonte ukuphikisile lokhu esithi elemelika lifuna ukuba lobudlelwane obuhle lamazwe onke awe Africa. Uphinde wakhuluma ngendlala ehlasele abantu beZimbabwe esithi lonyaka elemelika lizaphathisa leZimbabwe ngosizo lwemali efika izigidi eziyisithupha lambili zamadola emelika, 62 million US dollars, ukuncedisa abantu abalambayo ngenxa yendlala ebangelwa yisithi El Nino. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uphenyo olwenziwe yinhlanganiso ye-Afro-Parliamentary luveza ukuba uZulu weZimbabwe oyisilinganiso samajumi ayisikhombisa lambili ekhulwini 72% uthi ilizwe libuswa kubi, kanti njalo abayisilinganiso samajumi amathathu lambili 32% bathi bonke kumbe abanye abasebenza ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa okuqela yena uMnangagwa bakhohlakele. Uphenyo leli oluphansi kwesihloko esithi Africa Insights 2024, Democracy at Risk, The People's Perspective, luthi njalo isilinganiso sabantu abangamajumi amane lane ekhulwini 44%, sithi ukhetho lwanyakenye aluqhutshwanga kahle. Enye impumela yalolu kuphenyo iveza njalo ukuthi amajumi ayisithupha ekhulwini 60% athi ibutho akumelanga lingenele kundaba zombusazwe njengalokhu osokuvezwe libutho leZimbabwe kanengi okwenza lagenqula uhulumende kaMoi uRobert Mugabe ngo-2017. Abathi inkohlakalo ikhuphukile nyakenye elizweni labo bangamajumi phose ayisithupha 59%. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi yezombusazwe uMnumzana ebhidlela Ncube.
Kuyasiza kakhulu ukuthi laba basezihlalweni bezwe ukuthi imbono yabantu ithini ngokuphathelene lombuso. Njengalokho abantu besithi kabasuthisekanga ngombuso okhona, kuyamnceda ke osesihlalweni ukuthi aguqule izinto ezingabe zingasuthisa abantu. Akufanelanga imbono enje lahlelwe khatshana, kumele kuthiwe kambe yini esingayiguqula ukuze abantu basuthiseke. Ngokuba umbuso wonke kumele ubuse usuthisa abantu, uthokoze abantu. Yini abantu abakhala ngayo? Bakhala ngemisebenzi, bakhala ngemali, bakhala ngezezikolo, bakhala ngezezibhedlela, ngezemigwaqo, ngezezindlu, ngamanzi, lezinto ezihlukahlukeneyo, bakhala ngamalungelo abo. Uma kungalungiswa khona lokho, amathuba okuthi abantu basuthiseke ayaphezulu. Ngakho ke umhulumende kumele azizwe lenselelo ele challenge yokuthi alungise lokho abantu abakhala ngakho, ukuze kutshintshe imbono le yensolo ibe yile evumelana lalokho kuyabe sokusenzeka.
Siyabona njalo ukuthi abantu abaningi bathi ukhetho lwanyakenye kaluqhutshwanga kuhle, okuyinto eyakhulunywa njalo yiSADC lezinye inhlanganiso ezabuya zazohlola lolu khetho. Ungathini ngalokho?
Akumangalisi lokho, ngokuba phela kwaba lempikiswano ephathelene lokhetho. Nxa kukhona abathi bona kasisuthisekanga ngendlela ukhetho olwabanjwa ngakhona, sibona lwangakhululekanga, akulanto emangalisayo kulokho. Into kuyivezayo yikuthi kulo msebenzi omkhulu omele wenziwe njengabantu beZimbabwe ngokuhlangana kwabo, kungakhathalekile ukuthi bakulephi iqembu, bengabantu nje izizalwane zeZimbabwe, ukuthi ukhetho olulandelayo lube lukhetho olukhululekileyo oluzasuthisa bonke laba bantu abathi asisuthisekanga ukuthi ukhetho lwalukhululekile. Khona lokho abakusolayo kumele kulungiswe, khona lokho abakusolayo kumele kuqondiswe, kuthi lokho okubasuthisayo kuphakanyiswe kuye phezulu. Ngakho ke kumele kuzikiswe ingqondo, kudingisiswe ukuthi yini abayisolayo abantu ngokhetho, kulungiswe khona lokho ukuze ukhetho olulandelayo lolulandelayo lube lomehluko kulalolo oludlulileyo, lusuthise abantu bonke ngokuba lwenzelwa abantu beZimbabwe phela.
UMnumzana ebhidlela Ncube yincwethi kwezombusazwe beqoqa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. IStudio 7 ichayele uMphathi Ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko ucingo uMnumzana Janpat Muswere, kodwa osebenza eofisini yakhe uMnumzana Jonathan Kandari uthe bazakhuluma bengabala impumela yalolu phenyo kuqala. Abanye abakhokheli bebandla elibusayo leZanu PF ezabelweni zeZimbabwe, labanye ababengabalweli benkululeko, bathi bafuna ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa engehli esihlalweni ngomnyaka 2028 njengokuthiwa isisekelo sombuso esithi kumele aphathe amahlandla amabili kuphela kodwa kulabanye njalo abakusolayo lokhu kubika uEzra Jesus Banda.
Mnangagwa emaviki nambalo adluleyo utshele uZulu esabelweni seManicaland ukuthi ufuna ukuyaphumula beke intambo zombuso phansi ngo-2028 kodwa abanye bathi angaphumi. Umnumzana Richard Moyo omphatha intambo yesabelo seMatheland North njalo umgcinihlalo webandla leZANU-PF kulindawo uthi umnangagwa angayindawo ngoba ulethe intuthuko selokhu waphathayo kuthola ngo-2018.
Sekutshintshe impilo, sekutshintshe ilizwe, iZimbabwe esingeyinye ilizwe eline-development emangalisayo. Kuthi siyafisa ukuthi alubi item yakhe yangezelelwa umongameli ukuze iqedise imisebenzi le wayiqalisayo njalo i-vision 2030 yakhe owazifakela yona eyibone ifika ekugcineni iphumelela laye ekhona. So siyafisa lathi njengemat North Province ukuthi aluba item yakhe umongameli yokuba se-ofisini yesi-constitution ithi kachayi 2 terms but siyafisa ukuthi alubi yaphindezelwa item yakhe.
Wayengumlweli wenkululeko ekuviyo le-Zebra umnumzana Mathanda Scott Dube uthi umnangagwa angachiyi isikhundla sakhe.
Ayesifisi ukuthi echiye kabona ukuthi esichiye vela sesisesirayiti esifuna ukuthi eqhubekele phambili esiye sesiphili okwethu sizeqhubekele phambili nxa yimi izinto zethu yokho ezingakalungi sisazama ukuthi simtshele sihlale la phansi mdala salwa sisonkeni aqhubekwe phambili.
Amazi kamnumzana Dube agcizelelwa unkosikazi Viola Ncube.
Ubaba umnangagwa sithi idife 2030 angaphumi kahlale khona sithi siyahola ukudla njalo lizwe lethu lilokuthula. Siyamthanda umnangagwa sithi baba awuyindawo uze ukhokhobe esikhundleni sakho.
Kodwa umnumzana Ngalongalo laye owaye kuviyo leZebra nesikhathi sempi yenkululeko uthi okwenziwa umnangagwa ayisikho wabakulelayo.
Ayisikho lokhu esiyakuhambelayo empilweni mfanabo undoda laba abehluleka laba uncele sibilinge step down sibona ukuthi ungakuhamba njani because behluleka ukwenza izinto athi sabantwana abalamsebenzi abalamali esibhedlela kula mithi izinto zifile solakale zonke izinto.
Unozala kuthuza amabhanga layo ukhala njengongalongalo.
Ngahambe empini kathesi angilalutho salwela ilizwe leli siphronyiswa into eziningi-ningi kathesi sekusidlalalutshwane layenalo umnangagwa seziyenzela yena akuthandayo kasalandeli i-constitution yafaka abazukulu imuli yakhe yonke ukhuluma ngokuchiya ngo-2028 but still sowonile ilizwe thina siyasala sidubeka sesisola lokuthi sahambelana empini.
Abanye bathi sokumele asuke esikhundleni. Osakhulayo uJosephat Mzaca ngomunye walombono lo.
Abantu kabathabanga elizweni engumuntu ohlakaniphile umnangagwa engayenzi ngobugovu ukuthi umuntu oyisihwabo oligovu ngawe uyachiya umbuso phasi ngoba ukuthi aqhubeke esiya phambili kuzamlimaza ngoba abafana bazamlimaza abasotsha they're not happy ngendlela into ezenzakala ngayo.
Ohlaziya izombuso zomnumzana Rejoice Ngwenya uthi laba bakhalela ukuthi umnangagwa angathiyi isikhundla badelela usapho lweZimbabwe.
Ngibona ngathi mina ukungazwisisi khona ngoba yena umnikazi wendaba yena othwela ikhuba uthi yena sediniwe ngokuhlakula ufuna ukuyaphumula lina elingaphandle kothango lithi akabe khona. So utshengisa ukuthi vele liyadelela abantu ngoba abantu laba bathi bona hayi sesidiniwe ngabantu laba abangakwazi umsebenzi kodwa lena lokhu lisigoqala ukuthi sigoqela khona le ndaweni. Ngibona ngathi kujwayela abantu kwabi umnikazi wendaba ethe khona sokwanele sokwanile isihlelo sombuso sitsho njalo singadelelani kanjalo njengabantu bezizalwane zeZimbabwe.
Iningi lenkokheli yebandla yeZANU-PF ezabelele ezibalisa emaSwingo leMatheland North lentsha yaleli bandla lithi lisekela ukuthi umnangagwa aqhubeke engumongameli welizwe ngemva komnyaka ka-2028 kuze kuyefika u-2030 ukuze afeze umbono wakhe we-Vision 2030. Ngiwena Studio 7 ikhamera mngezwa Jesus Banda.
Siyasikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwale Kenya uthi akusamelanga abantu betshengisele eNairobi ngoba akulabantu abeneleleyo abangalondoloza umthetho. Lenze lokhu abatsha belungiselela ukutshengisela phandle kwehhofisi kamongameli William Ruto lapho kade befuna ukumtshela ukuthi asuke esikhundleni. Sebelesikhathi betshengisela emgwaqweni. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba amalunga edale lephalamende kwele-Israel avumelane namhla ukuthi akumelanga kube lelizwe lamaPalestina. Kethule lokhu umkhokheli wakulelo lizwe umnumzana Benjamin Netanyahu elungiselela ukuya kwelemelika. Weziphathelene lezemelika, woza ngena kukhetho emele ibandla lama-Republicans umnumzana Donald Trump ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe emhlanganweni omkhulu webandla lakhe owe-Republican National Convention ogqitsha lamhla emilwakhe eWisconsin. Umsekeli wakhe asanda kumkhetha uSenator James David Vance wethule umbiko wakhe izolo ntambama lapho athe ibandla lakhe yilo elilwisana lenhlupho esikhangelane labantu beMelika. Umhlangano lo wenziwa kulandela ukudutshulwa kwaTrump ngomgqibelo esemkhankasweni ePennsylvania okuyinto esolwe ngabantu abaningi okuqela umongameli Joseph Biden. Umkhankaso kaBiden lawo uqhubekela phambili loba izolo umongameli etholakale elomkhuhlane weCOVID. Uza kuma kancane ukukhankasela ukhetho lolu ngesikhathi abanye bakhe kubandla lama-Democrats besithi kumele athedele omunye. Uhlaziya lolu daba uthaboka Ncube uqoqelo Masimba Kutshera olandela ezombusazwe.
Umbiko kaVance usutshengisa ukuthi iAmerika isukubangaleliyana elomkhankaso omkhulu kakhulu. Uzabona ukuthi ubezama ukutshengisa ukuthi iRepublican Party yiparty eyezisebenzi, kodwa siyakwazi ukuthi iRepublican Party yiparty eyamabhizinesi, yiparty efuna ukuthi ibone amabhizinesi ekhula, yiparty esiyibona ingezelela ama-tax kuzisebenzi, ikhipha ama-tax kubhizinesi. Siyabona njengani uzaba le competition enkulu kakhulu phakathi kwama-Republicans lama-Democrats.
Njengoba sikhangelele ukuthi uMnumzana Trump ebe ekhuluma namhlanje ntambama emhlanganweni we-RNC, yikuyini esingakukhangelela ukuthi kuphume kumnumzana Trump?
Njengokwazi wethu uTrump ngumuntu othakazelela sibili ukuzidumisa, ngumuntu othakazelela ohlasela abanye. So ngibona njengani ispeech salamuhla sizabona ukuzidumisa okukhulu kakhulu. Sizabona njalo uku-attacka ama-Democrats okuningi ngendaba ezinjenge-immigration, kungathuthuki kwe-economy ye-America. Njalo khuluma ngokuthi yibo ama-Republicans abangenza ukuthi i-America isuke empini eziningi. Njalo uzazama ukuthi azitshengise njengomuntu ungakwanisa ukuthi akhokhele i-America.
Umkhankaso kamnumzana Biden ozamela-ke ama-Democrats sibone eqhubekela phambili ngalo izolo, kodwa sasesizwa ukuthi usebanjwe ngumkhuhlane we-COVID. Libona ngani lokho kuzaphazamisa kangakanani umkhankaso wakhe, ikakhulu ngalesi sikhathi abanye abebandla lakhe besithi adedele omunye njengoba besithi useluphele?
Ngingathi liqiniso sokuthi sokulabanye phakathi kwama-Democrats abasebebona njengani ubaba uBiden uzabadlisa ukhetho olulandelayo. Kodwa nxa sibona uBiden ekhankasa laphana, siyabona ukuthi uyabe kulabantu abaningi. Njalo uBiden wavotelwa ngabantu abaphathi supporters ukuze abe yi-candidate.
Umnumzana Masimba Kutshera ngolandela ezombusazwe njalo esebenza kunhlanganiso ye-Disability Rights Center usecingweni le-Studio 7 eseBhilitane. Zimbabwe! Kulamalunga ebandla le-ZANU-PF afuna ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubekele phambili esembusweni ngomnyaka ka-2028, kodwa abanye bathi akumelanga ayiphumula ngoba wenza izimanga. Isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuba umongameli kumele ahlale embusweni okweminyaka elitshumi kuphela, njalo kungaguqulwa isisekelo sombuso welizwe angeke angene esikhundleni lesi. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Munashe Mdutsa okubandla le-ZANU-PF, lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance. UMdutsa usungula lingxoxo.
kulama wings ayephatha njenge youth league anjenge women's league anjenge veterans league aseqalisile ama province achiyechiniyo aseqalisile ukukhuluma ukuthi hayi xa kumele sikhethe omunye umuntu ku congress yethu uqhathekile futhi ukuthi sikukhethe njalo wena xa kuyikuthi thina silesifiso sokuthi uye phambili ngomsebenzi owenzayo.
Ye baba Ncube ngamaphutshana ngamphendulo sithini lapha ubaba Mduze
lapha kudlalwa amadlwane uyawazi umdlalo lwani owadlalwa kusekugenqula umgabe kugenqulwa umgabe kwaze kwangena abanye abantu basekela bezitshela ukuthi kumelwa ukuthi khona into embi iphume yindaba engabakhuzi umuntu omdala angezwe abantwana beganga uyabakhuza ungabona umuntu omdala ukuthi kufika umalukazana kube kukhuluma inhlamba okungabantwana kusithi lo hambe thandana labantu kukhuluma kungemuva kume emakhulusini athule ukuthi ukuthi kuthunywe nguye lingabarobha elibarobhayo elikuzamayo lapha yikuthi umuntu abe ngathi kuthiwa no ngabantu abamfaka ipressure ukuthi kahlale kunguye vele ozifunelayo siyakwazi thina esintwini indoda ithi sizuqhatshile unuka ibisisithe kuhle nxa lisithi hayi sikwenzela ukudla ingathi ithi hayi bakithi ngijakile kodwa ivele ilambile lapha umuntu omdala ulandela umbuso walo wangena kuwo ngo-1980 uyawufuna udlala umdlalo wengqondo ukuthi abalengqondo ezibuthakathaka bazagijima lalokho akutshona thina ke siyakwazi ukuthi kwenziwa ubutsotsi ufuna ukuthi nxa ngobukhalabe labo for power kube sokusiba ngathi ayi bakithi umuntu omdala ngabantu abamfosileyo ngabakhuze kaphume kusasa ngaphandle nxa kuyikuthi akula mtetho kuzana ngaphume kusasa bakhuza athi stop it
ngoba impilo leyenza utshizwe-ke ubaba Mduze angena khona lapho
Ncube into angaphambanisa ukuyinanzelela yikuthi izanu PF libandla esithi yidemokhrasi abantu bavunyelwe khathesi maybe abantu basosele ingqondo ezazanu PF yakudala owade kuyalisa ukuthi abantu bekhuluma into abazicabangayo so khathesi hhayi umuntu inesifiso sokuthi uyakwasi ukuvuka ethe mina ngifuna ukuthi umnashangene khonaphana omunye la evuye ekhuluma akufunayo so lokhu kukhulunywa ngama-wings engakhulumile ngabantu abakhuluma izifiso zabo ukuthi bafuna kube njani and laba abantu laba remember upresident into ayikhulumayo wayekhuluma ngekhongolose eyezanu PF ka-2027 eyezakhetha umongameli owezanu PF ozahamba ku-2028 eyicandidate so lokhu nxa abantu bezanu PF belesifiso sokwenza lokhu izanu PF yona yiyo elethuba lokuthi kwenze lokhu okuthi sithi umongameli yena umi ngapho uzama ukwenzani usekhulumile yena umqondo wakhe ngendlela yakhe so laba bazama ukufaka amabala emlonyeni kamongameli ngabantu abaphambanisayo ngoba yena usezikhulumile ukuthi hayi yena ukubona kunjani ukhangela i-constitution ithini then abantu bona abakhulumayo so asisakwazi nxa ukuthi abantu bayakwazi ukuthi umongameli ucabanga kanjani waye bengacabanga ukuthi uzathini next week silama platforms ethu thina njengebandla siya ku-annual conference ebulawayo khathesi ngo-October lapho silama platforms lapho umongameli akhuluma khona le bandla lezanu PF umongameli kayeke wayenza i-press statement ephendula ama-wings ezanu PF sile national youth assembly sile conference ezanu PF silamathuba le ndawo eziningi lapho izanu PF ekhuluma khona ayisuki ukuthi sikhulumela kwenke into kuma-radio nakuma-newspaper ukuthi abantu bethabe bezuthi zenza njani so i-wings ama-wings wonke ayephathi akhuluma kukhulumayo xa umongameli elesifiso sokusiphendula uzasiphendula through the official structures not kwimedia ngendlela elifuna ngayo
ye Ncube nangumntu siyakhuluma lapho
kumele ukuthi khona lithembakale entweni elizikhulumayo lakhona kuzanu kanti khona ukuthi ngemva kokukhokhela isikhathi eside kangaka even khona kuzanu wayebizamela ukuthi abe ngupresident because esikwesabayo yikuthi kulomthelela ingesikhundla alaso loba engabe kumbufakwe mbani nguwe omfakileyo ngesikhundla alaso akake afake isiko lokuthi khona umbuso kayisiyo into yokufela kuyo
siyakuzwa kakhulu Ncube babhala ngamabutshana khonapho-ke
sometimes izinto ezinhle azila term limit okwama-term limit lokhu esikufunayo yinto ebhale ephepheni okuthi xa sifuna thina njengezanu PF ukuthi kutshintshe kwama-term limit sikwanisa ukukwenza but we don't want to put a term limit entwini ezinhle lokhu ngabantu nje abakhulumayo kodwa thina sithi abantu bezimbabwe khangelani ibandla lenu elalikhethayo sizayenza into zonke ngendlela elasikhetha ngayo sile conference ebuyayo ezakhuluma ukuthi abantu bezimbabwe batshone ngoba every word izabe irepresented in that conference so thina simi sinjalo and ekuthini hayi upresident wethu umsebenzi ayenzayo siyayibona ukuhla kwenzayo siyakubona asekwenzile for the past 5 years njalo sinesifiso sokuthi siqedise siya phambili ehamba ngomsebenzi wakhe okuthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi thina yithi abanikazi siyakhe ilizwe lethu senze siye phambili okokuba ngumsindo kufacebook lakuwhatsapp lokhu akusincedisi okusincedisayo kakhulu yikuthi sakhe ilizwe lethu sisiya phambili umbuso wethu ube ngumbuso ophakamisa abantu lelinqubela phambili imicimbi ibe khona, abantu bebele development, imisebenzi ibe khona, izinto zonke zihambe kuhle ngendlela ephakamile. Nothi ukuthi uma luphela nini umsebenzi kumbe ubani uphuma nini emsebenzini, asikho kungasincedisa njengelizwe lokho.
Lapha lezi umnumzana Munashe Mdutsa, ilunga lebandla leZANU-PF, lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso ye Freedom Alliance.
Lalelani uhlelo lwezemaphandleni maviki wonke ngomgqibelo kumsakazo weStudio 7. Lilami uNokuthaba Dlamini lo Albert Ncube. KuStudio 7 selethulela indaba ezimqotho zeZimbabwe leza kwamanye amazwe. iStudio 7 ngeyakho.
Sonke isikhathi sabalaleli.
Sanibonani Studio 7 njani? Ndombuzo ungawuchamisa. Chamisa uthuleleni voice yakhe ayizwakali. Kati ngama opposition anjani? Abonakala ngesikhathi somkhankaso. Maso uphela umkhankaso awabonakali. Indlala iyabhuqa kathesi kobulawayo. Azake sizwe even la ngelilodwa. Kuthiwa nangu sebonakele. Sebuye le trakela ama 2 kg. Phela ukuthi umuntu ukhankase wavota warojwa. Bamchilibezela akutsho ukuthi abasekeli bakho ungabasizi. Kati ethi opposition party yaseZimbabwe ngenjani engakwazi ukusiza abantu bayo, edinga abantu bayo ngomkhankaso kuphela kumarali. Kati lithi amandla wona la ukuthi sisukume size kumarali sizowathola njani kuphi futhi? Alisisizi ngokudla, izalukazi azisizwa ngitsho la ngodonkana bengubo, kodwa sibabona nje bephakanyiswa amasuku ngamarali, izalukazi zihamba zisiya bhizi zigidela uchamisa, bhizi zigidela emarapi, bhizi zigidela iwati wati. Akukhanyi nje, lithuleleni ma-opposition party kusonakala eZimbabwe kanje.
Siyabonga, siyabonga Studio 7 besakaza abahle ukusiphawulela iy'ndaba zasekhaya. Mina ngithanda ukuhlala phezu kwedaba lombhuqazwe lalo olukhulunywayo lalo lwasekhaya, olukhulunywayo sizwe lokhulunywa lo zithi induna ezizophatheka nje sikhuluma ikhuluma lolo daba sicela abantu induna ziba kuthiwa kuzophawula ukuthi yengene ebantwini bekuthi abantu bethi bathina sikhathana ngaba siphandle kwelizwe sicela ukuthumela imilayezo naleyo yokuthi bona sicela ukuthi abadala bona besimele bona thina into esiyifuna kakhulu esiyicela kakhulu ukuthi kona ukuze manxebe ngane kupho ayehla kancane abantu bona labana bona abasebenzi abathetha imisebenzi abantu emathebelelendi ngananzelela indawo zonke zemathebelelendi zonke sezigcwele abantu bokuza abantu besihlonini zonkela izibhedlela izikolo ubohomafezi heyi inye futhi indaba futhi ebangelukuthi abantu bendebeleni behlelebele ngesilungu kakhulu amanxeba akhona ngeke ezephola
iye ngiyalibingelela basakazi baStudio 7 into engiyifuna ukuyitsho nansi kambe nxa kuyukuthi amazimbabwens engadliswa leklubhu egoli kati-ke ngesikhathi sempi umkhonto wesizwe wawudlula kithi khonapha eZimbabwe sibanika ukudla sithi ngamakhomredi lamhlanje sokutshintshile sokuthiwa abantu bezimbabwe bakumele behlukunyezwe sebekhohliwe abantu be-South Africa khona babephila besidla ukudla kwethu bafowethu ngandiyatshintsha ukwenza kusasa kuyizolo abantu abatsho njalo bathi kusasa kuyizolo kuzatshintsha lithola seliphaa kwenkinga kwenkinga enkulu kakhulu selisize eZimbabwe kambe thina nasingaliphatha ngendlela enje seliphatha abantwabethu abafowethu ngayindlela bengathi kuzaba into enhle yini ake litshintshe ukwenza.
Sanibonani, sanibonani kwi-Studio 7 nonke ninjani bakithi kwi-Studio 7 hhayi thina siyaphila thina siyaphila thina siyaphila sibona nje laba abe-Home Affairs laba bala eGoli abathalisa abantu nzima sibona laba be-Home Affairs abathalisa abantu nzima sibesicela mani i-Studio 7 ma ngabe kuyakhonakala ukuthi banayo indlela basicela ukuthi beke bekhulumela abantu be-Home Affairs banikaze abantu bezimbabwe i-chance.
Laba ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo ku-Live Talk namhla kuhlelo lwabesifazana sixoxa ngendlala ehlasele abantu kweZimbabwe. Singakehlukani sihlobo sesikhangele besigokela namhlanje. Umelo Mutsha weMelika kweZimbabwe uthi umnotho welizwe ungeke waduduka uhulumende kahlameza uZulu. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumtebo sithembayo uGibbs Dube. Ngilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.